isimo sezakhamizi zakobulawayo ngendaba zamanzi isimo esibi kakhulu ngoba zihamba 72 hours zingela manzi. Okuba lohlupho olukhulu kakhulu Dube ukuthi iloba abantu bengazi begcine njani amanzi, kodwa isikhathi sangikhona amanzi ahamba ngaso maningi kakhulu ukuthi bagcina vele fika ngasela amanzi. But ayikhona khona ukuphela kwesi sikhathi nxabe lawo amanzi bewagcini la bakwanisa kwala amakontena la amanzi ebuyayo bayawachitha wonke bedinge bezizothi bebela matsha. So ngezinye indlela vele ukuseva kwethu amanzi kuba yinto encane kakhulu.
Siyake sibone-ke kwezinye indawo kusiba lo mkhuhlane omangalisayo nxa ukuthi abantu bengathola amanzi, khona ngapho-ke kobulawayo kume njani?
Imikhuhlane lethu ibingingabi khona kobulawayo kodwa ebesikwenza njengenhlanganiso sibambe lama-councillors ngokuthi sibhode ibulawayo yonke sitshele izakhamizi zakobulawayo ukuthi hhayi ngakungela manzi imikhuhlane engaba khona yileyi laleyi laleyi. So kuqakatheke sizame ukuthi sisebenzise inqabela and kathethi besibona ngantoa ekade sikwenza kungani kule mivuzo sithi ngoba ayikasikaboni lapho kuthiwa abantu babe ne-problem yemkhuhlane ngenxa yamanzi.
Nxa sesikhangela-ke ngezambezi water project, kambe abantu lokho beyimelele yini kumbe baphonge ubona ukuthi lokho yikuzikhulumela nje okwenziwa nguhulumente?
Okwenzakalayo Dube ukuthi abantu bayakunanzelela ukuthi sibuswa ngamamenemene aqalisa ukukhuluma ngezambezi water project evutani ngasekuba ngama-elections kuphela. So from 1980 esitholwe independence babuswa ngamamenemene kuze kube kathesi, kodwa abantu bakobulawayo labantu bakamathibelazi labasemhlubeni nomandebele ngapha lokho belethemba ukuthi ngelinye ilanga inkosi zasihawukela sibe lababusi abalesineke abazakwazi ukuthi abantu badubekile ngendlela engakanani besesilethela amanzi ezambezi, ngoba yiyo phela angasenza siphume kulo uhlungu esikibo kakhathesi.